uhulumende wethu nje usesiza egcikeni ukuthi into ayenzayo kasayazi njalo ukuvikela amalungelo kaZulu kasakuqakathekile ngoba ukubotshwa kanye nokumiswa phambili kwedali kukaNkadzure akula ngitsho nje lamqondo owodwa okuvizayo nje kodwa yikuhlukumeza nje abantu bonke abawaziwayo ukuthi ngabantu abaphikisana lohulumende. Uhulumende usezimisele ukuthi asebenzise umthetho njalo namapholisa ukuthi ahlukumeze uZulu okuba kuyinto nje engekho emthethweni njalo iyinto nje engasontsha ngoba siyakwazi ukuthi uhulumende okhokhelwa iZANU-PF yinhlala yenza yakhe njalo nje kubandile ekwenza nokuhlukumeza uZulu nxa uZulu ephikisana lombuso kahulumende okhokhelwa iZANU-PF.
Lona udaba lweimpala karentali lokuthunjwa kukaMotshehiwa uthini ngalo?
Safila nje sakukhuluma sakutsho nje kumswa kuthunjwa uItaitamara ukuthi hayi uZulu kasafuni ukuthi kube into eyenzakala elizweni laseZimbabwe lapho okuthunjwa khona abantwana beZimbabwe. Kodwa-ke uhulumende kakuqakathekisi lokhu ngoba ulokhu esiya phambili ethunja abantwana bakaZulu ngalokhu akusebenzisayo ukwethusela kanye nokufuna ukuhlukumeza uZulu. Le yinto kumele siyale njalo amazwe wonke nje jikelele kumele abambane akhulume ngelizwi linye ukuthi akulunganga ukuthi uhulumende nxa engawelelani empoleleni lamahla bezulu abo bagcine besebenzisa ukuwathumba njalo nokuwayethusela ngesehlakalo lesi esayenzwayo lapha ngoba yinto ebuhlungu kakhulu njalo ngesilungu bayithi i-trauma yakhona ayi-experienceayo uyagcina esifa enayo esingayithi nje i-lifetime experience yakhe okuyinto engalunganga kakhulu.